Okubuhlungu lapha yikuthi abezepolitiki basebenzisa indaba yama-foreigners lokusekela kwemisebenzi njengendlela yokukhankasa ukuthi bethole amavoti. Sebethole amavoti lawo abangeni abaye ephalamende besiyatshintsha imithetho evele ivumela khona ukuthi-ke abelungu yibo abalamankampani lawo beqhubeke beqhatha ama-foreigners. Abakwenzi lokho, bakukhuluma kuphela ngesikhathi sokukhankasa. Sibone uHermann Mashaba exotsha u-DA esiyabumba iqembu lakhe i-Action SA ekhankasa njani ngendlela ngodaba lwama-foreigners. I-ANC layithe isidliwe ukhetho oludluleyo olwama-council yaqala indaba yami yokuthi sidile ama-foreign. Ikanti-ke uhlupho lwe-South Africa aso ma-foreign, uhlupho lwe-South Africa umnotho wabo owayo i-corruption. Ungalungisa lezo zinto angikholwa ukuthi ungaba lo muntu ongahlupha ngokuthi amaZimbabwe asebenza ngaphi, amaMalawians asebenza ngaphi.
Isike sabona kuminyaka esanda kwedlula abakwele South Africa behlasela abokuza njalo bebulala abantu abanengi besithi babathathela imisebenzi. Okwenziwa ngomalema labanye lokho akusoze kusibuyisele yini kulokho esesike sakubona kudlame esesike salubona?
Lokhu kuyadabukisa ngoba isisusa izinkokheli ezikhuluma ama-statements anje. So ngenxa iZimbabwe Africa zona iy'nkokheli zabo zikhuluma izinto ezinje zithola igunya lokuthi ziyehlukumeza abantu bokuza e-South Africa. And okubuhlungu kakhulu ukuthi-ke abantu bokuza kukhangela kuphela abantu abamnyama abeZimbabwe, Mozambique, Malawi, DR Congo, amaNigeria, amaNdiya hhayi asobantu bokuza, abelungu hhayi asonto bokuza, abanye laba yabantu bokuza. So unfortunately siqale unyaka iGovernment of Africa layo ihamba ngenyathelo lokuthi ama-foreigners isomaZimbabwe inike sibarenyele ama-permit lana amahhala. Okuyinto nxa bekhuluma kwezepolitiki zabo kungani amaZimbabwe zase-South Africa afika 5 million wonke asebenzisa i-visa yamahhala. Okuyinto i-propaganda esigcwele emakhanda ama-South Africans ukuthi hayi uhulumende wethu kukhanya uthanda ama-foreign owagcinile azawanikela ama-visa amahhala wonke beyi-5 million. Bengabachazele iqiniso ukuthi hhayi abantu alamavisa lawa balutshwana. So nxa sokungeneleka-ke sokungena abe-opposition oHermann Mashaba namhlanje uJulius Malema bekhuma indaba zalezo, impumela yokuthi uzaba le-xenophobia. And ku-xenophobia sibabona amapholisa nje abe mile ebukele sokugqekezwa izitolo ezirana ngama-foreigners, amaPakistani, ama-Nigerians, usiya njalo.